Mnumzana Collins Decent Bajila. Lezi ngezinye zenhloko zendaba isilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje khona pha emsakazweni we Studio 7. Abahlamukela umnumzana Morgan Twangirai kubandla le MDCT babikwa bekhulumisana lenkokheli yecele le MDC likhokhelwa ngumnumzana Morgan ngomnumzana Welshman Ncube. Kodwa kulembiko ethi abantu laba bafuna ukusungula ibandla elizathiwa United Democratic Front. Isiphathamandla sebandla le MDCT umnumzana Charlton Wende ebhala ebulenjini beFacebook ngo izolo uthi amalunga ebandla lawo athenjiswa abandla labo athenjiswa imali ezinkulungwane ezingamakhulu amabili $200,000 ngamunye ukuthi baye kubandla leli elibikwa lilakho kusungulwa ngenyanga kaNhlangula. Ekuqaleni komnyaka umsekeli kamgcini ingcebo webandla leli umnumzana Elton Mangoma ulobele uTswangirai incwadi emcebisa ukuba adedele emuva ngoba esehlulekile unqoba uMongameli Mgabe. Lumbono ukhanya usekelwe ngabanye abaningi baleli bandla. Abanye ngasebexotshiwe kuthi abanye ngababikwa bedinga ukumanyana le MDC kaNcube. Kodwa isikhulumeli secele le MDC ekhokhelwa uNcube, umnumzana Nhlanhla Dube, utshele iStudio 7 ukuthi akula nkulumo ezikhona.
Ngiyabonga, ngiyabonga Chris. Sikubona kuqakathekile kakhulukazi ukuthi sikhangele kuhle ukuthi kathi sakhutha ngaphi, ugatsha singabe salukhutha ngaphi. Ekwenzeni lokhu, sikubona njalo kuqakathekile ukuthi sixoxisane nabanye abalembono yezompolitiki efana naleyethu. Okuqakathekileyo njalo ukuthi sitsho kabanzi ukuthi asithandi ukukhuluma ngokwenzakala ebandleni likaTswangirai ngokwabo ngokwebandla labo. Sikuchile sikukhangele lathi ubona njenga wonke umuntu weZimbabwe, kodwa hayi yinto yabo leyo thina asilani layo. Akula nkulumo esinazo, kodwa singabe sixoxa singahlangana, ngingahlangana lobaba usiphepha edorobheni singaxoxisana, ngingahlangana labanye abazezihambela nje singaxoxisana, kodwa kungayisikho kuxoxisana kwamabandla. Kuqakathekile lokho.
Yebo, nalabo abaphume ethendeni likamnumzana Tswangirai bayalakho yini ukuthi babuye kwelenu ibandla njengoba sesike sezwa kukhulunywa ukubana bengaba besungula elabo ibandla? Liyayenza yini lina imizamo yokuthi babuye kini?
Angingeke ngabakhulumela njengoba ngithilo phambilini, ngabantu abasebandleni elikhokhelwa nguTswangirai. Yebo, nakukhona okwenzakalayo phakathi kwalelo bandla, kodwa kasonto thina esiziphatha ngayo. Asingeke njalo sitho ukuthi singaphathana njani labo nxa kungahamba njani, ngoba yinto evele esingayikhangelanga. Okuqakathekileyo ukuthi sitho njalo njengebandla ukuthi elethi bandla liyamukela ukusebenzelana la wonke umntwana weZimbabwe, kumbe ibandla eliseZimbabwe elidinga ukuzikhulula kuZANU-PF ngendlela ezithuleyo, lalo eliziphatha ngendlela yokuthi leyo nkululeko sesiyitholile asisoze siphinde futhi siyenze khonokho kade kusenziwa iZANU-PF. Yikho kuqakatheke kakhulu. Asiphathekana ngokuthi ngubani osuka ngathi, ngubani owenzani lapha khona ngakulethi isikhathi. Siphatheke ngokwakha ukukhulumisana laye wonke oseZimbabwe ofisa ukuthi kube lokukhulumisana lokwakha ibandla elikhulu elibambeleyo, kumbe umanyano wamabandla oyabe ukhangelele ukuthi sisiya ekhetheni oluzayo. Sesizikhumbuzile njalo ukuthi hathi ngodlakela.
Lo ke ngumnumzana Nhlanhla Dube, isikhulumeli secelele MDC elikhokhelwa umnumzana Welshman Ncube, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Kunjalo nje sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
angazi ukuthi kungaba libandla eliqinileyo ngokuqotho ngoba uhlupho olukhona ukuthi onqube bephuma ngabo 2005 babekubonile khona ongikhona bekubona namhla njalo bakukhuluma ukuthi uTsvangirai uyisima kanjani lalaba ade sebenza labo ngaleso sikhathi bonaba la asebekhala ngoTsvangirai manje babembona eyingilosi ngesilungu ngathi phecelezi they canonized him for an angel. So kunzima ukuthi ukwazisise kabanzi ukuthi lamhla sebehlangana lo Welshman Ncube bethi bakhulumisane laye ngokuqotho kumbe kuyikuthi indaba yepolitics yekutheni eyikuthi ngoba bayazi ukuthi Welshman kazwanani lo Tsvangirai so kuyindlela ukuthi bathole abantu abangasekelana nabo basebenzelane labo ukuze basikise eyabo inqindi kuTsvangirai. But iqiniso likhona ikuthi kuqakathekile ukuthi abantu bezombuthano bezombusazwe elizweni leliyana ngaba yakhulumisana ukuze bathole indlela zokusebenzelana. Angazi ukuthi bangagcina besebenzelana ngokuqotho yinkinga khona.
Kodwa nxa sikhangele imbangela yokwehlukana ngo-2005 ingafana yini lakathesi okungabangela ukubana kube lokudabuka phakathi kwe-MDC njalo sibona bona abo abaphumileyo besiya kobonqube.
Imbangela ka-2005 yokwehlukana kwe-MDC ayehlukananga nalokho esikubona kusenzakala. Okokuqala okwakuvele kukhona ludlame lonolu singalibali ukuthi even uDavid Coulthard incwadi ayibhalayo explain ukuthi indaba engasoze afuna ukusebenza loTsvangirai wathina kangekanelisi ukusebenza lo muntu oviolent njengoTsvangirai ongaboni i-difference phakathi kwakhe lo mgabe. So siyakwazi ukuthi i-violence le eyayikhulunywa ngoba Welshman Ncube eyayikhulunywa abo Priscilla Msiya Irambwi eyayikhuluma abo Truth Stevenson ngabo labo bonke laba bantu abantu grave violent. Yona le siyibonise nzwa kumangoma ngithi sikhuluma kunje nje umangoma amagogoro sakhe le yembe yakhidatshuliwe o promise mkhonanzi bachaywa. Sigcizelele futhi imbangela yokwehlukana kwabo ngo-2005 yayile tribal element eyabangela ukuthi abantu abanjengabo mangoma babona uTsvangirai eyingilosi ngaleso sikhathi. So angazi ukuthi kathesi uWelshman Ncube ezathi uzasebenza lo mangoma uzasebenza laye kuhle kanjani njona umangoma ngaleso sikhathi wayebone uWelshman nabomzila wonke bezinyoka ukuthi namhla umangoma lo seqalisile ukubakwazi ukuthi inyoka lazo zingakhona ukuba ngabantu angazi-ke khonapho.
Lo-ke ngumnumzana Brilliant Mhlanga ingcwethi ecubungula izombusazwe. Impela sonto iqhakathekileyo kumakholwa eZimbabwe lomhlaba jikelele. Okwenza liviki iqhakatheke kakhulu kuzizalane zeZimbabwe ukuthi limpela viki ihlangane losuku lokuthola uzibuse ngolwesihlanu. Kodwa umfundisi uSenis Banda utshele iStudio 7 ukuthi bekunzima kuzizalane zeZimbabwe ukuthi zijabule njengenhlala eza zivakatshelana ngenxa yokusilela kwemali.
Udubo lube khona kathesi ngali Easter yalonyaka ikuthi ifike ngesikhathi abantu abaningi bengalamali njalo ibuye ngesikhathi abantu abaningi bephuma phakathi kwesigaba sokuthi izikolo sezivaliwe sebekhangela ukuthi abantwana bayakwanisa yini kubuye njalo kwezinye isikhathi siyakwazi ukuthi kudala kwakuyisikhathi sokuthi sibone abantu kugcwele abantu besiye emakhaya abantu bethengile izinkwa, abantu bethenga izinto eziningi zokudla. Kodwa lo nyaka sizange sibone abantu belokudla kuhanjwe emakhaya, abantu besiyakhangela i-independence, abantu besiyakudla iPasika emakhaya. Akukho lokhuyana.
Kuyini okungaba kusenzakala ikakhulu ngeviki leqakathekileyo emithandazweni la?
Liviki abantu abaningi babele lama conference, kube le mihlangano eminingi abantu ababelayo. Endaweni ezehlukeneyo limhlangano izaqhubekela phambili kuze kube ngomvulo. Kodwa siyabona ukuthi abafundisi abanengade sikhuluma labo inani labantu ebelisiya kulimhlangano lehlile lonyaka ngenxa yokuthi abantu abalazimali zokubhadalela amabhasi lokuthi behambe. Ngakho abazalwane abaningi amakholwa abaphakathi komthandazo bathandazela ilizwe leZimbabwe ukuba uNkulunkulu angasizwela lonyaka. Sibone inguquko siba khona, sibone kutshintsha kwezenotho ngenxa yokuthi abaningi bebekhangelela ukuthi lo nyaka engxenye njengoba izulu linile sizakhangelela ukuthi abantu bengavuna ikakhulu abalimisi ikakhulu labane bekhalithi izintengo zizakhwele zezinto nxa uhulumende thenga kibe izinto engxenye kube ngcono kodwa lokho akukhani kathesi lokhu sikhuluma kanje akukhani ukuthi izinto ziyanga njalo into ekhathaza abantu kakhulu ukuthi kwakungani kulesithembiso sokuthi kuzaba lezi mali eziningi ezizavela phandle ukuthi uhulumende wesichayini uyaletha imali sezozothiwa nayi kuzasebenza izimali ezehlukeneyo ezeindiya ezeaustralia ezesichina ezakhona ngale emelika kodwa imali yakhona awuyiboni siphonguza ukukhulunya angani ngutikolotsha abantu abakhuluma ngayo kodwa engazakabone ngumuntu.
Alo-ke ngumfundisi uSenisibanda ubekhuluma le Studio 7 esecingweni ekobulawayo. Kwezemidlalo namhlanje ngamafitshane sikhangele imidlalo yeCastle Lager Premier Soccer League ezadlalwa kusasa langomvulo Easter Sunday. Iwange izadlala le Triangle United konale emalahleni Colliery kuthi Shabani Mine idlale yona le Black Rhinos eMaglas Stadium. iCapes United izabhekana le Buffalo zeGwanzura kuthi iChapungu izadlala yona le How Mine. Ngomvulo ke nge-Easter Monday, iChicken Inn izadlala le-FC Platinum eluveve. iChirets yona ibhekane le-Highlanders eChishamiso Stadium. iBantu Rovers yona izadlala le-Dynamos ePapa Fields. Kuthi ke iZPC Kariba idlale le-Harare City khonale eHarare eGwanzura. Owathesi ke balaleli abathandekayo sengilichiya izandleni zikaMthembu ozithembayo iGibbs Dube esethulela ke uhlelo lwethu lwezabatsha.
Sulukandaba siyahlangana njalo ke kuhlelo lwabasakhulayo. Namhlanje ke ngilo mnumzana Collins Decent Bajila.
Knowledge is born in the secret place of the Most High. Up is the man that found the wisdom. And with that getting get overstanding. And knowledge shall be other than disease. And your way up be good to those people you met. Cause you gonna meet the same people them on your way coming down. All that men need on earth is miracles. All that you need can be yours. All that you need is available. One thing you have to seek for the Almighty. Ask, and it shall be given. Seek, seek, and you shall find. Knock, knock, and the door will open. For God is good and mine. Wisdom is found in the secret place of the Most High. Happy is the man that found that wisdom. Cause all mankind needs on earth is miracles. And all that you need can be yours. All that you need is available. On your way up, be good to the people you met. Cause you gonna meet them on your way coming down.
Bajila, sabon.
Sabona mfowethu, kunja.
Hayi mpilile, kunja nilapo kona kuna ngapha.
Hayi kancane kancane nje siyaqhubeka.
Seek and you shall find.
Kunjani ubandlaleni?
Hayi siyavuselela nje ngiyatemba ukuthi abantu bananzelela ukuthi hayi sesiqalile ukuthi sihlangane sixoxisane sibuzane ukuthi hayi wena lapho obukaduthule ukhona ubunakanani siyayihlanganisa yena leyo mbono kungani kukhona okuphumayo uZulu uza kubona ngesikhathi esifitshane esizayo.
Ye, khonapho ke ube subingelela uZulu.
Siyalivingelela mthwakazi omhle maZimbabwe amahle isikhathi sesiside singakhulumisani salibonani.
Ye, nxa usungasitshela ke njengoba ungulo okuthiwa ngu-Secretary General we-Youth League, kambe ubonazani lithungatha lisiya ngaphi khonapho?
Esizama ukuthi sikwenze kathesi ukuthi siyavumelana njengoba ukhokheli benihlanganisa ukuthi iminyaka leyi edlulileyo sikhankasa. Abantu beZimbabwe basazile ukuthi singobani. Abantu beZimbabwe basibonile, abantu beZimbabwe basizwile. Esesikuzama ke kathesi ukuthi senze lokho kuthiwa they must feel us. sokumele kube le feeling, sokumele kube le attachment inhlelo esizazenza kathesi sisiya phambili. Yilo hlelo esiphakathi kwalo kathesi okuningi kwakhona abantu bazakubona ngesikhathi sokusenzakala.
Abantu bayakuthi phela iMDC kancube kayila bantu, kambe ungathini ngakhona konke njengoba liqhuba lisiya phambili njengoba sakhulayo?
Kuvamile ukuthi inkulumo ezinjalo zibe khona. Kodwa singakutsho ukuthi owakuqala asiwukhangelelanga ukuthi inkulumo ezinjalo zivele ebantwini abakholwayo ukuthi ukhetho oludlulileyo lwatshontshwa. Ngoba nxa lwatshontshwa kutho ukuthi kwatshontshwa koNcube, kwatshontshwa koDabengwa, kwatshontshwa koTsvangirai, kwatshontshwa indawo zonke, awungeke kuthiwe uNcube nguye yedwa ongatshontshelwanga la abanye batshontshela. Lokhu ngokokuqala. Okwesibili, thina siyakholwa ukuthi kathesi ilizwe lethu selidinga ukuthi kube lobukhokheli esizabukhangela ngohlonzi. Ngoba abantu bayagwegwa babuthwe kusetshenziswa izilogan. Sesifike esikhathini sokuthi abantu beZimbabwe bananzelele ukuthi islogan kasilakhe ilizwe, kodwa into ezakhe ilizwe imibono le micijo yokuthi ngasihlangane lo dubo olunje singalulungisa kanjani. Yikho lokho esizabe sikwenza siqhubekela siya phambili.
Yesterday ikhefu kancane
lilalele umsakazo weStudio 7 uhlelo lwabasakhulayo lo Gibbs Dube.
Surukandaba siyahlangana njalo-ke kuhlelo lwabasakhulayo. Namhlanje-ke ngilo mnumzana Collins Decent Bajila. Singathi-ke abasakhulayo libagola ngaphi nxa ukuthi likhulumisana labo ngendaba lesi?
Siyabuyela njalo futhi siyeqala ukukhuluma labo ukuthi hhayi esikumeleyo liqiniso lezwa ukuthi lathenjiswa lokhu lalokhu 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 alikubonanga. Njalo futhi njengoba selikuthenjisiwe lokhu alikubonanga, thina siqhubeka sisithi ebesazi ukuthi kungalimela kulihambele kuhle yilokhu ABCD sisiya phambili. Labo kathesi sebeqala ukukubona kuhle ngoba endaweni eziningi yibo abaziqaliseleyo bona bodwa ukuthi baqala ukulivuselela ibandla ngemva kokuthula ebesikade sikwenzile siphuma ekhethweni. Ngingakutshela ukuthi endaweni ezinjengemaswingo lakoBulawayo abantu abatsha yibo abaqalileyo ukuthi behlala phansi bathi madoda njengokubana bekuthule kangaka kuyini esingabe sikwenza ukuthi sitshengisele ukuthi sisaphila. Lokho kuyasithabisa lathi njengoba ukhokhela.
Ye, kodwa isikhathi sethu du sesiphelele mfowethu, ngicela uvalelise uZulu ngamafitshane.
Ye, hayi siyabonga ukuthi namhlanje sithole ithuba lokuxoxisana. Sizaxoxisana njalo ngezikhathi siya phambili. Lihlale lisilindile. Abangasikholwayo sizaxoxisana lani, abasikholwayo yazini ukuthi silokhu sisakhona.
Siyabonga kakhulu-ke mnumzana Bajila ungathi nolokusasa mfowethu.
Hayi siyabonga.
Aye, siyalibonga ke ijaha lako Bajila.
Let me remind those from the universities of violence, those from the polytechnics of terrorism, those from correspondence colleges of arson, those from the colleges of murder and barbarism, those from the schools of anarchy.
Ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphileyo njalo ngeviki ezayo. Ngolivalisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale. Foka kandesi ungaqhubeka mfowethu.
Ngiyabonga. Those who have certificates in destroying other personalities' properties, let me remind you and your kind. Let me speak into your minds. Let me speak into your hearts. Let me make you see sense. Let me make you see the light. That life is about diversity. That life is about pluralism. Let me extend an olive branch. Don't be a devil's workshop. Don't be used for no gains. What you fought for, others must enjoy. Why deprive others of their lives? Life is about differences. Attend the University of Wisdom. Attend the Colleges of Vision. Attend the Colleges of Human Progress. Yes, I speak. Ha, 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 ha.
Sibonge ke umthembo ozithembayo uGibbs Dube obesipha ke uhlelo lwezabatsha. Igama lami nguChris Gande lilale.
Listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.